VOA Ndebele. Nivuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje olwesibili mhlaka 16 kwekwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhangelelwe ukuthi uzathengisela emigwaqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni ngamapholisa eNsitha.
Okutshiwe ngubaba uNdiweni kuhle kakhulu, uvikela indawo kamthwakazi. Indlela ayenza ngayo uchief uthengisa ubungcwethi, uthengisa ubudoda, uthengisa ubuduna.
Kunesizalwane seZimbabwe esithi sisebenza kahle eRwanda lapho osokuvuleke khona amathuba emisebenzi.
IRwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, lisafe lo lelizwe lelo ngoba mangibhekile ama-bank avala late ngabo 8:00 kushuthi ke kuyabe kusafe.
Kuqhubekela phambili ukuxokozela phakathi kwebandla lama-Democrats lelama-Republicans kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigwaqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Yamangwe Ndiweni ngamapholisa eNsitha. Amapholisa la azame ukuthatha imota yenduna esithi athunywe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ezondiswe yinkulumo yakhe nezijeziso zenoto ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kanye lokuvikela intaba zenduna lapho kwabunjwa khona isizwe sikamthokazi. Umzilikazi wasusela amanqe izinduna entabeni lezi ezazama ukufaka omunye wabantwana bakhe esikhundleni kungaziwa ukuthi waya ngaphi. UNdiweni uthi indawo le isigcwele abantu bokuza abalakho ungena endaweni leyo eligugu ebantwini abadabuka eMathabeleland leNkabazwe. Uhulumende uthi okwenziwa nguNdiweni kutshengisa ukuthi udelela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMnumzana Victor Matematanda, umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko, uthi uNdiweni kangene kwezombusazwe nxa efuna ukulwisana lohulumende kaMnangagwa. Abasekela umkankaso kaNdiweni awubiza ngokuthi Save Ntaba Zinduna Mountain bathi yenza kahle induna ezama ukugcina amasiko esintu. Omunye wabasekeli bakhe ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eJojolo esabeleni seMathabeleland North othi kumele abantu bayisekele induna.
Okutshiwe ngubaba uNdiweni kuhle kakhulu, uvikela indawo kamthwakazi. Indlela ayenza ngayo uchief utshengisa ubungcwethi, utshengisa ubudoda, utshengisa ubuduna. Yizwi induna esizikhangeleleyo komthwakazi ukuthi ngabe silazo, zonke nje ziphatheke ngendlela yokuthi wenza kanjani uNdiweni. Kube ngakuyavuma zonke induna ngabe ziyaphatheka zimxhase kakhulu kule nkulumo, okuzayenza ukuthi uhulumende weZimbabwe athuke ebone ukuthi hayi abantu bakwamthwakazi sebelifuna ilungelo labo, sebefuna ukuzimela. Kodwa ke ngendlela yokuthi amanye amakhosi ethu kukhanya athule, kukhanya uNdiweni kabe kumele ukuthi sibili yona le ndlela kumele siyenze thina abantu iyabe ibaluleke kakhulu. Izafosa amanye amakhosi ezinye izinduna ukuthi ngapho uZulu sokunguye osetshengisela njengakhona okunje okuthi kumele kuye matshwa kwi-status kankomo nge-Friday. Zizayethuka lazo zikuxhaseni induna.
So kodwa nxa sikhangeleke abantu abesaba ukuthi enxaye bangadutshulwa kumbe into ezinjalo nxa betshengisela.
Mthembo, amazwe omhlaba akhangele, amazwe omhlaba akhangele. Uhulumende kaMnangagwa lo khona ngendlela akhankasa ngayo emazweni omhlaba uzayesaba ukuthi kuzamnyanyisa. So abantu ngibona ngani ngendlela ekhona kumele bekhululeke okokudutshulwa lokhu bengakwesabi, ngoba uMnangagwa uhambe ekhombisa amazwe omhlaba, ekhombisa amazwe omhlaba ukuthi wozani eZimbabwe, Zimbabwe is open for business. So nxa sokungaba lokudutshulwa vele phezu kwezindaba lezi ezikhona ezedlulileyo eka-1 August esikhathi kuluthwa laphana abantu beze betshayo koBulawayo, Ngibona ngani kungambisele emuva umkhankaso wakhe lo Open for Business. Njalo le ndlela ngathiyezwa kathesi kungani vele into azimaka uhle ngaye. So angibona abantu kumele sikhulule besihambe siye ekhankasa lolu mkhankaso kababukhayisi.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eJotsholo esabelweni seMathebeleni North. Sipinaza xoxa ngodaba lolu lenduna uMathema weNqameni othi imota abazinikwa nguhulumende ngezabo hathi uhulumende.
Okubhalwe kwagcinezelwa phansi izinduna akufanele zibe yingxenye yedevelopment ezindawo or yezigaba lapho ezivela khona. Azivunyelwa ngitho yiphi induna ne-consciousness layo ivunyelwe ukuthi u-political party. Imota imali yesiphathelene ngemota. Imota akasuye ekahulumende. Imota ngeyenduna. Induna ngokubonakala ukuthi ibambe ihofisi ethile kwananzelelwa ukuthi the government of course or the people of Zimbabwe ukuthi izinduna kufanele ibe ne-condition of service vehicle eyokuhambisa ayiqondananga imota leyana kase kukahulumende ngoba uhulumende imota zezinduna akazisevisi imota ezinduna leyana nxa ungayizuza ngeyakho uyazisevisela uyazifakela ifiwela akunahulumende ofake imota yenduna ifiwela.
Yes, siyazwanana kodwa ke nxa sigangela phela songani izinduna lezi zaphiwe izimota ukwenza ukuthi zisekele phela amanye amabandla akunjalo kini khonapho?
No, akula nto enjalo ngaphandle umuntu wangibona engakwazi ukuba i-constitution okulusizi mina yena lithi ukuthi uzibalele njalo i-constitution yelizwe leZimbabwe leyo ekhuluma ngayo u-chapter 15 ikubeke kwacaca ukuthi akufanelanga izinduna zilandele i-political party. Akufanelanga. Noma yiphi, noma i-political party ebusayo, noma ngengabusiyo, izinduna akufanelanga ukuthi zibonakale zitshengisele ukuthi zona zini kulolu hluhlu lwe-political party, kumhlubulo we-party ethile.
Kulezinye yini baba Mathema ezingane ziyasekela amabandla athize?
Bakhona kodwa bakwenza illegal. Akukho emthethweni. Ngizakhuluma ngami mina njengoMathema. Angila political party engingathi ngibeke yaba mgqoka kwenye. Wonke kwamabandla ngoba mina nxa ngizibona njengenduna ngibone ngani ngaphezulu kwe-party politics. So ngibusa abantu bonke befanana. Into yamaparty leyi ngangithi iyafanana namachurch. Ngoba ikakhulu nxa usenduna usesigabeni. Ukhokhela abantu kulabantu abaye bevela from various political parties bebuya futhi from various churches. So kufanele ukuthi bonke ubaphathe ngokufana naye. Kubekiwe mi-constitution vele yinto engiyibone ngani ngifuna ukuthi ilandele kakhulu yizo lezo zinduna lanxa kulezinye ziyazo lokho zisafuna ukuthi zithi double up zingapha zinima ku-politics ngapha zinime ku-traditional institutions but cultural constitutional induna kufanele ubone ukuthi yona inike endaweni eyi-one okuthi yikuma siyizinduna singaqumi singadivide abantu. Ante liyakhumbula kuhle ukuthi nxa linanzelela sibambe i-ofisi efana lekajaji induna lo jaji bayafanana induna lo majajeti bayafanana i-public office bearer ukujudiciary system bonke bona banabantu constitutional abavumele ukuthi babe nama-political party ngokufanayo lezi nduna kufanele zingabi nama-political parties.
So nxa umuntu engakulanda ethi bawamathema ibisa amakhiya emota lawo into zehulumende lezi uyamtshela ukuthi
hayi ngiyamtshela ukuthi induna imota leyo imota yami ye-ofisi yami i-ofisi yobuduna asiyo wakahulumende imota yami.
Yes.
Ngiyani ngoba uhulumende nami ngiyathi ukuthi uhulumende akakasevisi emota enduna ziyazisevisela izinduna noma ungazi ubuze yiphi ekhona apha elizweni ukuthi uhulumende banika malini yokuthi basevise izimoto bathole ukuthi bazisevisele suba somota kahulumende imota enduna.
Le yinduna uMathema sixoxela esenqameni esabelweni seMathebeleni South. Ibandla lezanu-PF lithi uNdiweni kangene kwezombusazwe ngoba useke wabonakala elamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye lele-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. UNdiweni uyakuphikisa konke lokhu. nanko kwethulwe ngamaphephandaba namhla okumayelana nelizwe leZimbabwe. Umphathindaba wezemali kweZimbabwe umnumzana Mthuli Ncube uthi sokumele kulungiswe isisindo somnotho welizwe leZimbabwe kulandela ukwethulwa kwemali yohlobo lwe-RTGS. Uncube uthi umnotho welizwe okwamanje kucatshangelwa ukuthi kulesi sindo esedlula amabhiliyoni angamashumi ayisikhombisa sama-RTGS 70.1 billion RTGS kumbe 21 billion United States dollars. Lokhu kubikwa iReuters. Unkosikazi kaBrandon Taylor odlala ikhilikithi kweZimbabwe kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo ukuthi ubanjwe inkunzi duzane lomuzi wakhe eHarare ngoMvulo ntambama. UTaylor obemelele umkakhe obevela emsebenzini uthi abantu akade bembamba inkunzi babaleke ngemota yeHonda sebembona ezonceda umkakhe. Uthi abantu laba kade bethwele imibhobho. Kulesizalwane seZimbabwe esibheje ilottery kweleSouth Africa sathola imali efika izigidi ezilitshumi lambili zamarandi 12 million rands. Iphephandaba leSoweto lithi umuntu lo oyintandane othi wakhula nzima ubebheja okwesibili. Ibizo lakhe kalivezwanga emphakathini ngenxa yokuthi besabele ukuthi angatshaywa ngabantu kumbe bamthathele imali. Uthi uzathenga indlu, imota lokunye okufunwa ngumndeni wakhe. Uhulumende uthi sowahlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi izigidi ezedlula amajumi ayisithupha zamadola 64.4 million dollars kusukela ngomnyaka ka-2009. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leChronic ukuthi imali le ngeyokuthuthukisa amapulazi abakwenza bengakathathelwa lawo mapulazi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi senu okwamanje sicela lisithumezele elifisa ukusitshela khona. Ngena kuWhatsApp ufitizele okuthatha amazwi akho okubizwa ngesilungu ngokuthi audio ukhulume okufisayo. Ungenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizayiphinda njalo le number 01-202-465-0138. Siyiphinda futhi njalo 01-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu batheni namhlanje.
Yazi kulale nto eyenziwe yiyuthi yezanu PF on top of uChief Ndiweni, if ever bekhumbula ukuthi khona lokho abakwenza ngegugurawundi basazobuye bekuphindisele futhi manje, abacabange kabili. Yazi kubuhlungu. This is not a threat. Akufani nalento abayenzayo bona. Ubuhlungu into abayenza abadala bethu. Hathesi sebeqalisile futhi. Isintu sithi ingungu ungayizwa ikhala kakhulu iyasiza dabuka. Abayiyeke lento abayenzayo.
Linjani basakazi? Siyathaba ngohlelo lwenu, selukhwabitha kakhulu especially ngenhlelo elisipha zona ezimqoka isivezela okungabe kusenzakala elizweni. Sisendabeni yakoBulawayo yokusilela kwamanzi. Yazi into ethusa kakhulu nxa ukhangele indaba yamanzi koBulawayo. Kanti indaba liyana eyake yabanjwa nguDumiso Dabengwa labanye bakhe yazo ngani yabanjwa nguSemsiphepha Nkomo ngesikhathi sakhona eZambezi Water Project yaphelela ngapi? Nankula kathesi mbona sokule 10 years or 15 years bekhuluma ngeZambezi Water Project yaphelela ngapi? Kanti demu leliyane leyigwayisha ngani? Lingaphi? kahle kahle angizakuzwisisa ukuthi nxa sihlanganisa amadamu sengikhuluma ngento abasinika zona kudala okwakuyi initiative and the project fundamental on the budgets on and on incema sikhulume ngeyusa idem sikhulume nge bathi yini bathi ikami dem sikhulume ngaleyo zambezi water project sikhulume ngegwayisha ngani la kathesi madoda singabe lokho esikhala ngamanzi kobulawayo amboni ukuthi mhlawumbe baba serious. Anyway, it's my question, you know, it's very severe if we sikhuluma ngendaba zamanzi kobulawayo ngobayo kathi eluthaba moyo lo wayekhona ngazi ukuthi mhlawumbe nguye osesekhona wehlule ukuthi lungisisa indaba ezinje. Nampa abadala abakhona umdala umalinga obanibani khona laphana ama-senators landan ukuthi uthi labo abanahliziyo abayiboni into enzakalayo kulona ama-industry afeel of course siyakuzwisisa ukuthi mhlawumbe ngama-sanctions amanzi-ke okuyimpilo yabantu hayi ale ayisiphathe kuhle alike libafake lapho emsakazweni bekhulume besichasisele ukuthi kuhamba njani ngu-Brighton Sibana ngise-Rustenburg.
Mina ngingusithokozile Thabani Moyo ohlala eGwanda Reservoir. Ngibe ngicelisa ukuthi lingincedise, ngifuna uJoseph Mrewa ovela kuMrewa, ibizo lakhe nguJoseph Mrewa Ncube, umuntu lo wangizalisa umntwana ngo-89. Manje ngiyamdinga, angimtholi. Ma kuyukuthi kulomunye ongaba uyamazi, lingamnikeza ifoni zenalezi, afone efonini yenaleyi, kufoni namba zenalezi, ukuze sikhulumisane mina laye o kulesi hlobo sakhe. Ngibe ngicelisa ukuthi umuntu lo ngimazi.
Laba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu kunombolo ye-WhatsApp ethi 011-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usilva Lukhulu we-Alabama uK Ive usethulele umthetho ovimba ukuthi owesifazana akhiphe isisu nxa esanda ukusibamba. Umthetho lo wethulwe ngamalunga edale lemithetho ukhanya kungowokuqala elizweni leMelika omisela abesifazana ukuba bengakhiphi izisu. Ilizwe leMelika okukhanya engani lifuna ukuhlasela ele-Iran lithi bonke abantu abenza imisebenzi etshiyeneyo sokumele baphume bephele kulelo lizwe. Uhulumente kamongameli Donald Trump ucabangela ukuthi ibutho le-Iran lifuna ukuhlasela amasosha eMelika asebenza e-Middle East. Kube sekusithi ke uhulumente wakwale Niger ubika utamo lecatsha asebulele amasosha akulelo lizwe alijumi lasikhombisa 17. Lokhu kwenzakale izolo. Kuthandaleli esixoka khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoka ke lo mnumzana Denzel Dube. Baba Dube kunjani?
Siyaphila kunjani baba?
Hayi ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho Dube?
Ngisekidali okwamanje ngaseRwanda.
Kunjani khonapho?
Hayi siyancinyisa, kuyancinyisa sokuthini ngoba kuyimpilo nje.
Yes, ngathi uJovani khonapho.
Lana ngifike lana 3 weeks ago kusuthi nge-project engiyenzayo la ngasehotela enyihotela lethe livule last year. So manje kune-project engibe ngizoyenza la, so ngizoyiqeda nge-Thursday next week then bese ngiyabuyela e-Cape Town.
Ye kunjani kule ma-business khonapho sizokuthiwa-ke bayajova abantu be-Rwanda kunjani?
Hayi ama-business akhona baba ngoba i-Rwanda njengamanje libukeka njengelizwe elisafe kakhulu, li-safe lo lelizwelele ngoba ma ngibhekile ama-bank avala late ngabo-8 ebusuku kusho ukuthi-ke kuyabe ku-safe. Angaze ngizwe kuthiwa kunodlame mhlawumbe umuntu kuwabanje inkunzi or something.
Ngizokuthi-ke kuwahamba-ke u-Genocide Museum kunjani nxa ukulungise khona bani?
Hayi baba Dube, isimo laphana sibi. Ma uzobona ama-mass graves lapho abantu abaningi abangcwatshwa khona and ma ufika lapho nabo abazi ukuthi abantu abangcwatshwa lapho bangathi ngoba kwenziwa estimation like 250,000. So kunzima mawuhambe nomuntu obe owake waba yivictim akakwazi ukubekezela, uzobona ngenyembezi kubuhlungu kuleyo ndawo.
Kukhanya kunzima Stephen Ford, eh?
Ye, kunzima mpela, kunzima. Hayi, akuthambanga noma nathi sayibona i-background kodwa yayingafani nale into eyenzakala lapha. Into eyenzakala lapha hayi ayikho right.
Ye, kodwa nxa singabuyela ke kudaba lwamabhizimusi ubona ngazani ke kodwa uzakuzuza okufunayo khonapha.
Ye, hayi lapha kukhona mpela, hayi siyathembisa khona.
Ye, sizokuthiwa ke labantu abavela emazweni atshiyeneyo kakhulu bagcwele khonapho kunjalo.
Ye, ngiqiniso lelo ngoba njengamanje la engikhona ngasehotela sinemhlobo emnengi abamhlophe nabantu abamnyama ababuya ngasemazweni abofana nabo-Kenya, Uganda nase-DRC nabanye nje ababuya ngaseZimbabwe bakhona la.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke baba Dube, bingelela abalaleli ke sibe sesiqeda khona mfowethu.
Ye, hayi ngiyabingelela abalaleli bo-Studio 7 sengathi bangaqhubeka be-support Studio 7 nani Studio 7 iqhubeke lisinikeza izindaba zakithi sizizwe zithisa. Siyabonga,
sibonga kakhulu ke mfo kaDube, ungadinwa kusasa baba.
Nami ngiyabonga mphakathi.
Lukandaba kuhlelo lapho esiqoka khona ngokwenzakala kule Melika. Namhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluqakathekileyo, udaba lokwenzakala khonapha ke eWashington DC, lapho ke okukhanya uhulumende kamongameli Donald Trump ungani kafuna ukuthi ahambise okufunakalayo kukhongolosi khona ngale. Okunye kwangikhona okufunakalayo okuhambelana locwaningo olwayenziwa umnumzana Robert Mueller, wayekhangela phela ukuthi kambe le Melika ladlelana njani lele Russia ngesikhathi sokhetho ngo-2016. Kulama-Democrats athi-ke umnumzana Trump wadlelana kakhulu lelizwe le-Russia ukwenza ukuthi ukhetho lungabe lukhetho oluhle kangako. Yilo unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu khonapha-ke ecingweni ukuthi sesixoxe ngakhonoko. Mam Mtungwa, kunjani mam?
Hayi, ngiyaphila, linjani baba
tu? Sesiphilile kakhulu. Akutho-ke ukuthi wena ukubona njani lokho kwenzakala khona phemelika?
Hayi, mina mbona ukuthi okwenzakalayo lapha yuthi i-America i-democracy ababekhuluma ngayo kakhulu ingani sibaphica sibabalekela ngenxa ka-president wabo lo abalayo wakathesi.
Kwenziwa kwini kono?
Yikuthi bona izinto zakhaya vele ezenza esengum-private citizen sokwezenza nakathesi.
Lapho-ke uJohn sibili nxa singacacamba njani?
Ngisho ukuthi ungabala phela imbali zakhe. Kulezinto zakhe ezinyaya ezenza elamacala akhe engapheli, ethonisiswa, ewazika, engaphumela egcekeni efihla izinto. Njengoba lakathe seloku efihla, kuvele injayelo yakhe. Waqalisa kudala ukufica, akaqalisanga lamuhla.
Pho nxa kunjalo-ke kulungiswa njani? Ngoba siyakwazi ukuthi elemeli kaphela kulapho kwaziwa khona ukuthi kulo hulumente obalulekileyo. Pho kuya ngaphi khonoko?
Osokuhlupha kathesi ukuthi ama-Republicans ngama-Democrats. Ama-Republicans bona bathe strong as belo president wabo busayo ongu-Trump, okomthetho lokhu abavele bekuhambisa ngawo abantu izinto zibe obala kabasezwani lakho, bafuna nje ukuthi bebe lo-president ngoba ngani ngaye kuthiwa kabamseyeli kangako nxa yefihla izinto bekhuluma umanga. Ngaye bayamtshela ukuthi hayi president nabona ama-republic zaphathi yakhe ngaye kakwenzi konke lokhu, ukwenza ngenxa yokuthi kusekeli.
Kodwa nxa sikhangele phela imithetho yeMelika ayikuvumeli khonokho, pho manje lokumbopha phela kabotshwa, so-ke kuzaqhutshwa njani khonokho?
Hayi, mina ngibonayo lapha yikuthi abantu ngaye bayaqinisela ukuthi angavoyeli ngo-2020 ngoba ngamhla ephuma vele engasavotelwa ngo-2020 ukuthi abuyele ukuba ngu-president, anti immunity lani yafiseli yokuthi u-president kathonisiswa amacala. Kuzakuthi vele mhla ephumayo bazavuka bembangelana bafuna ukumfaka emajeli emunye bemthonisa zonke amacala akhe lewa alawo.
Ye, masesikhangela njalo la ma-democracy abanye bathi kukhanya bamdonsela edakeni ngabomo, kambe kunjalo yini?
Hayi, mina kangibona ukuthi bakudonsela edakeni njani ngoba kumele sikhangele ukuthi angithi kule 3 levels ze-government, i-Congress, the Senate, the lapho kulo president khona i-executive, abantu ama-democrats bale ndawo Congress yikho lapho ababusa khona, bangaze benze izinqumo baphathe imithetho kodwa sabufika e-senate yehluzo ngenxa yokuthi Senate bayi-minority. So lapho kumele bazikhangele ikusasa yabo njengenhlanganiso ukuthi kabazifaki emjibileni ngokuqalisa into abangasoze bayiphumelele. Nxa bangakuqalisa kwambane Congress kwedlule Senate, kuzakhuluma ngapho icampaign yonke ka-2020. Angisabona ukuthi iripoti kamula kayikhuthwanga kude kuqala. Baqala bakhupha kancane besenza sibe mfi opportunity yokuthi ahambisele abantu bakhe. Iripoti liyana ithe kangenzanga. So laba ama-Republicans bayakhalkulata bazama ukuwisela ama-Democrats egodini. And mina lami ngibona kuqakatheka ukuthi ama-Democrats labo bavota ingqondo ukuthi singaze siqhubeke phambili siminde sikhethe sithi siyami-impeacha. Ekugcineni yibo abagcina belunga.
Siyakuzwa-ke Mamtungwa. Isikhathi iso-ke esesidliwe ngumangoye. Sathelela ithuba ukuthi sibonge-ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ukhona ngale-ke eWashington State khonapha-ke kwele Melika. Ungathelela kusasa Mamtungwa.
Okay, salani kude balaleli noDuli.
Yes, siyabonga kakhulu. Ye lo-ke unkosikazi Priscilla Mtungwa Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseSeattle khonapha eWashington eMelika. Yebo manje-ke siyabe silokhu silitshayekayela-ke umculo kaJays Marabini ngapha sesixoxela nje labantu wathi siza ukuthi lapha ecingweni silobani kunjani khona lapha ecingweni ye siyaphila kakhulu mfowethu ifoni yakho ngazani iyahayiza angikwazi ukuhamba njani uyasizwa kuhle kodwa
orit
wathi khatha ifoni leyo siyakufonela back khatha siyakufonela back alright
Sizobuyele ekhaya Kungonongiye ekhaya Ngono ngibuyele ekhaya Ngono ngibuyele ekhaya Ubunzima balomhlaba Ungenza buyele ekhaya Ngono
ye kulamanje sibona zani-ke silo mlaleli lapha-ke okhona ecingweni mlaleli kunjani
ngiyaphila njani
ngiyaphila kakhulu-ke ngucaroline uphila njani khonapha
hayi siyaphila
ye ngamafitshane-ke isikhathi sesihambile ubona njani ukwenzakale khona ngale koBulawayo sitshele ukuthi ungathi ngakho
into eyenzakale koBulawayo yazi isahlukumeza kuyabonakala ukuthi khona i-1979 grand plan liyana abayenzayo ilokhu iqhubeka isiya phambili how can umuntu nxa ekhupha okusenhliziyweni yakhe ngokuthi kumele benze njani bethuthukise ilizwe kodwa usengohlukunyezwayo
ye siyakuzwa kuthi isikhathi du sibili abantu besibanika nje 30 seconds umuntu eyedwa sibonge kakhulu-ke Caroline
ngiyabonga
ye yelo-ke ngumculo kaJays Marabini liyamazi phela uJays uNdlovini singake hlukane ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje ku-Studio 7 kunamba uZulu ukhangelelwe ukuthi uzatshengisela emigoqweni kusasa koBulawayo kulandela ukukhahlanyezwa kwenduna uNhlanhla Mangwe endiweni ngamapholisa ensida kulesi sizalwane seZimbabwe esikwele Rwanda esithi imisebenzi ilele ngophondo kulelo lizwe siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje zilitshone kahle zulukandaba olubalulisayo ngo-Kips Dube.